amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza eWashington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 26 kuzivandlela 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bazele into leyi bayiqasha kuyenza 2016 bethathela amazalukazi amabili amazalukazi amaningi akhulu angatholi ukudla asebenza nzima ebesifike bengakwanisi ukuzenzela.
Ukubandlululwa kwabantu ekwabiweni kokudla ngendaba zombusazwe kufike kusiphanga esibi namhla ngemva kokuba amalunga e-MDCT alitshumi lane alambileyo ebotshiwe ebubi ku-Ward 4 ngemva kokuhluthuna isaka lerayisi ekade iphiwa abebandla leZANU-PF kuphela.
Bazele into leyi bayiqasha kuyenza 2016 bethathela amazalukazi amabili amazalukazi amaningi kakhulu angatholi ukudla.
Impilakahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ibikwa isikusimo esibi kakhulu kwele South Africa lapho elatsha khona. Akwelinye icele ibandla lakhe libe lombuthano wokumthandazela eHarare. Kambe unkosikazi Grace Mkabe engaba engudokotela wezemfundo owamanga na izakhamizi zeHarare zithi kacutshungulwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwabiwa kokudla kukhangelwa ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kufike kusiphanga esibi namhla ngemva kokuba amalunga ebandla le-MDCT alitshumi lane ebotshiwe ebubi ku-Ward 4 esetheswa icala lokutshontsha ngemva kokuhluthuna isaka lerayisi ebisabelwa abantu kulindawo izolo. Abasekeli be-MDCT laba bathi irayisi le ibimele yabelwe wonke umuntu kodwa ibinikwa amalunga eZANU-PF kuphela. Yikho nje besuke bahluthuna isaka. Amapolisa abakhulule ntambama njalo athi azababiza ngokuya kwesikhathi. Sixoxelo nkosazana Chithekile Khupe omunye wabasolwa laba ngemva kokukhululwa kwakhe.
Bazele into leyi bayiqasha kuyenza 2016 bethathela amazalukazi amabili amazalukazi amaningi kakhulu angatholi ukudla asebenza nzima ebesifike bengakwanisi ukuzenzela kodwa sebezebenza kokuncedwa ngabanye abantu. So sasesivutha amasaka lana sadonsa isaka eli-1 kade singalidonseli ukuthi isaka leliyana silihle besilidonsela ukuthi sibazise ubuhlungu bayomangala indaba leyi ibe sihamba umhlaba wonke bekwazi ukuthi yiyo into abahlala beyenza.
Ahamba njani-ke icala lenu?
Icala lethu kuthiwe lisamelele umemba ncharge uMananga Tuesday nedikazaphinda besibili ngoba sithiye amafoni esikhona ngani.
Lathatha amabele lerayisi kumbe lathatha irayisi kuphela?
Thina sithethe isaka lerayisi izolo ekuseni mhlaka 25 imota ithe sifonisa amabele bavela batho bancitsha abantu abaningi bathi khona antsho lina abanye benu batshonta irayisi.
Unkosazana Chithekile Khupe ngomunye wabasekeli be-MDCT abake babotshwa namhla ebubi ku-Ward 4 besetheswa icala lokweba isaka lerayisi. Impilakahle kamongameli webandla le-MDCT ibikwa isikusimo esibi kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Iphephandaba le-News Day lithi uTsvangirai usesehluleka khona ukukhuluma. Lokhu kwenzakala abenhlanganiso ye-MDC Veterans Activist Association kubandla le-MDCT benze umhlangano wokuthandazela uTsvangirai. Kubika uMavis Gama.
Amalunga alenhlanganiso kanye labafundisi abavele kumabandla ehlukeneyo ezokholo lwesiKristu bekhokhelwa ngumfundisi Lawrence Berejena bebecula ingoma zokucela umdala ukuba angenele kwezokugula kukaTsvangirai. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni sebandla eHarvest House. Umfundisi Berejena utshelele umsakazi ukuba bakubone kufanele baqhubele umthandazo ngoba kunguNkulunkulu kuphela olamandla okwelapha lokusilisa abagulayo. UBerejena uthi ngumsebenzi wamakholwa labafundisi ukuthandazela inkokheli elizweni ukuze balandele indlela yeBhayibhili. Wengeze esithi ilizwe likulesi simo nje kungoba iningi yenkokheli kwezokholo iphambuke kumsebenzi wayo wokukhokela kikho konke okwenzakala elizweni okubalisa inkokheli yelizwe. Omunye wabakhokele ekuqoqweni kwalombuthano ngunkosikazi Trainer Ruzidzo, yena ongunobhala enhlanganisweni yeVeterans Activist Association. Unkosikazi Ruzidzo ulandise phezu kwalomkhosi ngalombuthano.
Umbuthano okhona namhla ukhokhelwe ngamaveterans bathandazela upresident owe-MDC Party, owe-MDC Alliance ongazi kahle, sikhulekela ukuthi azeka.
U-Apostle Menas Moyo webandla lezokholo ele Wave of Grace Apostolic Mission eseHarare laye uphe imbono yakhe.
Namhlanje sithemba nokuthi uRichard Morgan Tsvangirai wadube elizwe leli eZimbabwe. Namhlanje sithemba nokuthi uzoachieva njalo uzocelebrata ubukhulu bakaNkulunkulu uNkulunkulu esamsizile ezempolisini.
Umoyo uthi lokho abakwenzayo kusekelwa ngumbhalo ukuba babothandazela inkokheli zelizwe lalapho into zimi kuhle kakhulukazi nxa zimi manzonzo. Abanye babangenela umhlangano yenkokheli ye-MDCT ebalisa umsekeli kamgcini sihlalo umnumzana Morgan Komichi omela imfakose edale lephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa labanye kanye lamalunga emuli yakuTsvangirai ebalisa umfowabo uManase. Abafundisi abaze kulo mkhosi bona babalisa umfundisi Casbert Makore we-Adonai Ministries, umfundisi Watson Furai, umfundisi Muroiwa, umfundisi Douglas Mambure, u-Apostle Menas Moyo, uBishop Love Mositole, uBishop White, kanye laye umfundisi Lawrence Bere, onguyena obekhokela lomthandazo. UTsvangirai nguye njalo wakhethwa ukukhokela umanyano wamabandla ayisikhombisa athiwa yi-MDC Alliance. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usixhuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave, laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Amabandla ezombusazwe asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zivikele impumela yokhetho oluzayo ukwenqabela izehlakalo zokhetho luka-2008, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe lugatsha lwezokhetho izekhi wobulawayo namhla ukuze lwazise uZulu ngelungelo lakhe lokungaphi omunye umuntu inombolo zamaphepha atshengisa ukuba umuntu ubhalisile kuluhlu lwabavoti. Umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe utshela lomhlangano ukuthi abantu bengavumi ukhetho lusebiwa umongameli Mnangagwa ngendlela abenza ngayo ngomnyaka ka-2008. Evumelana lomnumzana Bebe, umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ibandla leZANU-PF lijwayele ukweba ukhetho ngendlela eziphansi njalo amanye amabandla engavumi ukuthi ukhetho ludluliselwe phambili kumbe kube lokuluphazamisayo.
Thina kuhlelo le-BVR lama-election olokuthi khona izano e-cabinet minister kaMnangagwa ekhokhelwa nguMnangagwa eplana ubana ama-election adlulise ayephambili nge-3 years elandelayo. Asivumelani lalo, sisekela i-MDC layo ethi khona ekuvumeli iredi ukuthi iye kuma-election.
Umnumzana Nkululeko Chuma, umqeqeshi weGodlayo Community Development Trust, uthi ukhetho oluzayo lunika abantu ithuba lokuvota kuhle, kodwa sebesola uhlelo lwebandla elibusayo lokuthatha inombolo zamagwaliba abantu asebebhalise ukuvota.
Ukhetho oluzayo sibona ngani lunika abantu ithuba lokuthi bakhethe amabandla abafuna ukuvotela kumbe ukwasekela. Kodwa uhlupho sizwa kuthiwa kulabantu ababonakala befosa abantu ukuthi babanike ama-voter registration slips, bencindezela phansi ama-serial numbers, okuyikho okungekho emthethweni ngoba amapholisa asebethe umlayezo wokuthi ababonakala besiza njalo baripotwe ukuze babotshwe. Njalo sabona lezeki futhi iqonqosela ukuthi bazenza njalo baripotwe ukuze babotshwe. Sibona ngani khonokho ukuthi kube sesifanele kunjalo, asazi ukuthi bakwenza lokho befunani bejongene. Kodwa sibona intonyaka kungapho sekunika ithuba abantu ukuthi bavote kuhle kungeladlame.
IZimbabwe iphakathi kohlelo lokubhalisa abantu ukuvota kusetshenziswa uhlelo lwe-BVR ukuze baphume loluhlu lwabantu abazavota. Sikhuluma nje inani lasebebhalise ukuvota seledlule kancane izigidi ezinhlanu, i-5 million, loba nje bekukhangelelwe ukuthi kubhalise abantu abayizigidi eziyisikhombisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuba abamazwe angentshonalanga bazeza bazohlola ukuqhutshwa kokhetho obesokungasenziwa kuminyaka edluleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhulumende kumele akhangele udaba lwenkohlakalo ngeso lokhozi ngesikhathi abaphathintambo bakahulumende beveza sobala ukuthi balinotho enganani njalo lokhu bakwenze mgceke, hathi ensitha njengalokhu okuthiwa bamele bakwenze. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Crisis in Zimbabwe Coalition, le National Youth Development Trust lezinye ezimbalwa. Izakhamuzi zikhulume kabanzi ngobandlululo kanye lobugwelegwele obubulala umhlubulo weMandebeleni, bethi kufanele uhulumende achaze ukuthi abantu abaphiwa inyanga ezintathu ukubuyisela imali abayisusa elizweni besiyayigcina ngaphandle kwelizwe ngobani njalo balethe malini. Ekhuluma emhlanganweni lo umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe, unkosikazi Sibone Kuhle Ncube, uthi uZulu ufisa ukuthi uhulumende ahloniphe isisekelo sombuso kungakhethwa amasela abotshwayo, njalo kubotshwe ikakhulu amasela atshontsha imali lempahla eningi, hathi okuncane njengalokhu okwenzakalayo.
Kulesifiso sokuthi uma impelampela uhulumende eqinisile ukuthi ubugwelegwele kabufuni uyananzela ukuthi bulimaza njani impila kahle yoluntu lweZimbabwe, sicela ukuthi ayibambe iconstitution aqinise kube yikuthi umthetho ubanywa njengomthetho. Ukubotshwa kwabantu abalobugwelegwele, especially grand corruption, ingabi lenketha yabechabi.
Umqoqi wenhlelo ze-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uthi injongo yomhlangano lo ngeyokuthi izizalwane zeZimbabwe zenelise ukukhuluma imbono yazo mayelana lobugwelegwele phambi kweziphathamandla zikahulumende ukuze kuthathwe amanyathelo athizwe ngabo.
I-meeting le esenza namhla koBulawayo, it's one of the ekuqala siyenze ARR. I think i-reason why sesidecide ukwenza ama-meetings lawa yokuthi sibona abantu becomplaina ukuthi uhulumende lo omutsha ubopha abantu abanye, abanye uyabashiya. In fact, ababotshwayo bangikhona ngabe faction leyana eyakhitshwayo kamgabe yayi-G40. So kule worry ukuthi mangaya sisithi sifuna ukukhipha i-corruption, then i-corruption yangkhona kumele ibe spread across all sectors and also include almost everyone.
UZulu usola kakhulu ukubotshwa kwamalunga ohlangothi olulodwa olwe G40 kuZanu PF olwalusekela unkosikazi Grace Mugabe, kungela ngitsho oyedwa ohlangothi lo Lacoste olwalusekela uMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli wakwelemelika umnumzana Donald Trump namhla wethule amazwi akhe emhlanganweni wezamabhizimusi oweWorld Economic Forum eDavos kweleSwitzerland, esithi ilizwe lakhe lilungele ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe, kodwa uthe okweMelika yikho okuza kuqala. Kesizwe amazwi akhe.
We cannot have free and open trade if some countries exploit the system at the expense of others. We support free trade, but it needs to be fair and it needs to be reciprocal.
Ungeke kwabalo ukukhululeka kokuthengiselana nxa abantu besenza santando. Thina sisekela ukukhululeka kwezokuthengiselana. Kumele abantu basihloniphe ngalokho. Ukuthengiselana okungela nhlonipho kwenza ukuthi singaphilisani kahle. Ilizwe lweMelika kalisuze likhangele eceleni abantu besenza santando. Kusobala ukuthi bakhona abatshontsha okulotshwe ngabanye abantu lokunye okufanayo. Wonke lokhu kwenza ukuthi kungabi lokuthengiselana kahle emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kubhidliza amabhizimusi njalo kuphambanisa izisebenzi.
We will enforce our trade laws and restore integrity to our trading system. Only by insisting on fair and reciprocal trade can we create a system that works not just for the U.S., but for all nations. As I have said, the United States is prepared to negotiate mutually beneficial bilateral trade agreements with all countries. This will include the countries in TPP, which are very important. We have agreements with several of them already. We would consider negotiating with the rest, either individually or perhaps as a group, if it is in the interests of all.
Lawa bekungamazwi kamongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Kulive Talk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokubamba abangela maphepha okuhlala okusemthethweni kwele South Africa, i-Operation Fiela. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Inkokheli yamazwe e-Afrika ithe kwaqa kwele Ethiopia lapho ehlaziya khona indaba esiphathelane lezwekazi le-Afrika phansi kwendikimba ethi ukuqeda udubo lwenkohlakalo. Umkhokheli webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uzama ukususa umongameli Jacob Zuma esihlalweni, kodwa ufuna ukwenza lokho ngokuhlakanipha ukuze engacunuli abasekeli bakaZuma. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi kumele kuvuselelwe isiko ukuze iqembu leli livuke kwathu liqale njalo ukuphakamisa izicoco njengayizolo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentathile izindaba zemidlalo okwaqala selokhu eqhatshwe ukuba umqeqetshi weqembu leHighlanders uMatinda uthi iqembu leli lendlela yalo elaliyilandela kudala lisadla amahabula okumele ivuselelwe ukuze liphakame njalo.
The idea is to try and get back to the correct path.
Icebo esisebenza ngalo yikuba iqembu leli libuyele endleleni eqondileyo. Siphendukise imikhuba lamasiko ethu njengeqembu leHighlanders eyokwenza izinto ngendlela ethile. Sikhangelele ikusasa iqembu yikho sizama ukuqhuba uhlelo oluzakwenza ukuba imikhuba lamasiko eqembu kugcile impande ukuze yiloba ngubani ozaqhatshwa ngemva kwami afike ehambe ngonyawo lunye.
Abalandeli beqembu leHighlanders bakhalaze kakhulu emhlanganweni oqhutshwe ekuqaleni kwanyakenye bekhala ngokuba leli qembu kumele lisebenzise abadlali abasakhulayo njalo abakhulele kulo. UMadinda yena uvele ulendumela yokusebenza labafana abasacathulayo.
Iqhatshwe ukuba ngumceceshi weqembu leHighlanders ngaphiwa umlando wokulivuselela siphendukise insuku zakudala lapho elalichaya khona eziwayo. Akusoze kube lula kodwa kungumsebenzi wethu ukuphuma leqembu elizancintisa lenze abalandeli bebuye ngobuningi babo ukuzobukela enkundleni.
UMatinda yena othathe isikhundla yabesilomqeqetshi odabuka kwele Holland uErol Akpi usebenza ndawonye loMandla Mpofu kanye loMelusi Mabaleka Sibanda kuthi okhangela abafana nguVezi Gama Dlodlo. Umqeqetshi wabo Nozinti akakazakali kodwa isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthe uza kuba khona ngokuhamba kwesikhathi. Iqembu leBhoso selilensuku ezimbalwa liqalisiwe amalungiselelo alo alonyaka njalo iningi labafana abakhona ngabasakhulayo ngemva kokuba lehlukane labadlali asebekhulile abagoqela uThenda Ingulube, uAllen Katikwa, uEric Mutsingwa, uRalph Matema kanye loSimon Munawa. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leGabazi emculweni weJazz. Undingo Jowa oyisizalwane sakwe leBotswana kodwa othandwa kakhulu emazweni achiyeneyo agoqela eZimbabwe. Ikakhulu esigabeni sePlumtree ngoba ehlabela ngolimi lwesikhalanga. UJowa uqale ukugxila impande njengomhlabeleli ntolontolo mpela ngeminyaka yabo 1970 ehlabela esontweni kwazo kuthi ngeminyaka yabo 2000 waseqala ke ukukhithiza amadlalate kuze kube lamhlanje selamadlalate ayisikhombisa. Abadala bathi umuntu okhona kakhulunyelwa njengedlozi. Nango uJowa.
Ngimuntu ingoJowa ngizala eBotswana. Ngizihlabelisa lapha ngiyaziwa kakhulu khonapha eBotswana, eSouth Africa, eZimbabwe, eChina, Sweden, laseGerman ngingafika khona kodwa kaningi khonapha ekhaya kakhulu.
Uqalise nini ukuhlabela?
Ngaqala ngumfana omncane kakhulu ngangishaya okungama-drums lokuncane lokufana nama-Gelon Kings. Ngangathi ngangazwi ingoma yechaya semncane kakhulu ngizwi ingoma yechaya wakuphela ngiyabeselilandelela ngilokhu njani njani njani. But kuthe insuku zokuzisiya ngabe sengiziyenzela lami okungama-next shift guitars okwenziwa ngama-three wires lokhona okuyosebenzisa ama-teams. Ngabe sengilokhu njani 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 njani. Njenxa sengikhulule ngiqeda isikolo ngabe sengingena isontweni yokuthi ayi-Baptist Church khonapha abakunama-ministries abezele-America. Ngizifundisile ukuze ngithi ngithi kusuka lapho abelokhu inhlabela ntabela kodwa nje inhlukhu inhlabela usalukazi wangikhulisayo ugogo ubengathanda abantu abathama Qatar wayinqangenza ukungamagida nqa vele kuyoluza ntola ise chawe wawo ahlephuna ngalahlala phala laphaya ngasuka ngathi njalo umfazi ngathi umfazi naye wayengathanda ukuthi chawe magida cha ukuthi inqenze sikwanga siya abantu abantu ngihamba la magada la ngasalokhu ngasanandela abantu kodwa after some time ngama 2001 as it started music very serious ngicalisa ukwenza ngiyalibhala ukuthi wa khona nyama yibo lapha ngicalisa ngicalisa khona
Ponda nyama nanso ke ilingoma
Zakalangale njani kama nyangwa Una kundila vula ene Pona niwe ibane venyo Pano lalala kasunga mamula Pona niwe mombe tapela Mpalone pamba
Okwamanje uJoa uphakathi kokuqoqa idlalate lakhe lesishiyagalombili elizaphuma kumaviki ambalwa alandelayo.
Isihloko sayizayibizwa kuthiwa ngombe zilimbili kumbe sithi ningawana ngombe zilimbili.
Ukhuluma ngani ke kuleyo ngo?
Mana nguzi zimbicha, uyezo?
Yebo.
Akuwizi ukikamba njani. Inga wana mbili wei mani mwanangu Inga pika tobi Inga wana mbili wei mani mwanangu Inga pika tobi
ukuqiba ingxoxo yethu umazibani ongathanda ukubatshiyela wona abantu abaseZimbabwe abakhona ngapho kwele Botswana ikakhulu ngendaba zamasiko kanye ledlalade lakho lele libuyayo
hayi kuphela balingwe kalanga sigulebetsa kasimisa tichikukuze chinde phezulu walozi kwagwe bana bazivuti bona kubudanga ibanenda pole
ingwenya undingo Jowa ephuma ke enkundleni ngale ethi chalibeki
chalibeki kimi matata nini
antomo
inoba matula nikeni
Tachilombe lokunyula ndingo Jowa ehlabelake kamnandi egciba uhlelo lwethu lwalamhlanje yingwenya likhangeleke idlalate lakhe liyeza ekupheleni
kwa linyanga lingakhutshwa ukuziqiba esosuku sikhangele ebezihamba phambili impila kahle kamongameli webandla leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai ivikwa ikusimo esibi kodwa yena uyakulandula lokhu wanelo kwalamhlanje olivalelisayo untungameli Nkomo lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.